Into engifuna ukuyikhuluma namhla is what we call to set records straight. Mina angina problem lokuqotshwa, but into yokuqala ukuthi ama journalists bona laba be studio 7 labanye bayakwazi ukuthi okwenzakala mhla ka 25 September se declare ukuthi inek ekokhelwa umkondisimo ayisasebenzi. That's how umthetho we law of precedence osebenza ngawo. So we dismissed with the contempt of the serve ukusebenza ukababa umkondisimo ubhuti wami. Kodwami puti engithandayo kakhulu. Kodwa into ekhona ngeyokuthi i-reacted esithi ye uzaqotha umdenda lomfulo ongayo. Ongu abantu abachuzwe ngabantu ukuthi bekhokhele indlela eyiyo esemthethweni e-constitution ukuthi siye ku-Congress. So hayi, siyamamukela ngencwadi sakhe, but into engayenza to benefit abantu bemathebele ndikuthi nimbuze ukuthi lokho abhala khona kuyani ukuthi umdenda lomfulo ongayo labanye bantu obaqotsha yikuyini akuvunayo, akula nto ayivunayo. Is struggling, is doing everything at his own disposal. Nepotism, acrimony, bureaucracy ukuthi ezame ukuthi ezimisemise, but abantu bayala bathi bafuna i-Congress, bafuna into ezile-transparency. Umqondisi uhambe for more than 9 years, waqotsha u-vice president ngo-2018-19, kala vice president, kala treasurer, is the treasurer, is the vice president and president. So abantu bathi no, we can't groom our dictators within our formation. So ikhesi kumeleyo thina siyamcela ngothando ukuthi ahloniphe abantu bamathebelele, angasebenzisi ibizo lokuthi mthwakaze Republic Party, ebiza ibizo lesilo, ibizo labadala, ibizo lenkosi yethu umzilikazi eyangenelwa ngubabulo Bhengula, inkosi yanchabalalayo yanyamalala through izimpi elizaziyo elibizwa ukuthi mthwakazi, sizolidefenda ngezonke indlela.
Manje lithi kwenziweni? Lizahlalisana phansi yini likhumisane umlotha, kumbe vele sokuzaba lamaqembu amabili ebandla lemthwakazi Republic Party?
Into ekhona ngeyokuthi ubaba umqondisi asosita simathebelele ndingumunye wethu, kodwa into esiyalayo ibungile imbanda nxa ungumunye wethu asifuni. Sifuna ukuthi abantu bekhululeke ngokuphangisa. I-direction esizayithatha izaphuma ku-Congress. Congress ikhona next year after abantu ababotshwa abasejele sebephumile. Then we are going to have a collective decision. Asoze siyenze i-decision isinqumo abanye besesejele. Sifuna ukuthi bephume first, bangaphuma then we go sisiyayenza ama-decisions wonke esilawo. So okwakathesi ngithi hhayi, siyabonga kakhulu, kodwa umqondisi angadeleli isizwe. Isizwe siyamthanda, kabuye ku-Congress eqedelane nabantu. Ezwa lokhu cacha manga lokhu awusoze kumsize, ngoba abantu bazampoint and abantu iqiniso bayalazi. He must respect the little legacy that he is now left with, otherwise if he is prepared to deplete it and completely destroy it, abantu baza destroy ngoba kusela into enganisele kuye. Sicela ehloniphe isizwe, ubungile imbala abasoze bumsele, kabuye ku-Congress eyo-electwa ngabantu elektwa ngabantu eyamukele yidemokrasi yankhona. Ubusela buyatholakala, kodwa buya ebantwini. Abantwini abantu basakufuna ibhingi yakufuna, inkhaya yakufuna, iplum tree yakufuna, tholotshi yakufuna, big bridge yakufuna, kodwa ubungilimbani minors uyobuchiya ngale eyobuchiya ezanwini.